Minyaka yonke ngoNhlolanja 21, uMongameli Mugabe wenzelwa umkhosi wokuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa ngabenhlanganiso yabasakhulayo bezanu PF eye-21st Movement bekhetha lapho owenzelwa khona. Lonyaka indawo abayikhethileyo ichiye umthwakazi ebambe owangaphansi ethi lokhu yikudelelwa okuphindiweyo okukhombisa ukuba uMgabe uyajabula ngesenzo sakhe sombhuqazo wegugurawundi awenza eBhalakwe lakwezinye indawo. Uchalimani wezaphu ezansi emaNdebeleni, uMnumzana Matthew Sibanda, uthi uMgabe uyadelela okuphindiweyo njalo njengebandla badabukile kakhulu ngaleli nyathelo.
Azibuhlungu ukuthi bathi bayaselebreta khona. So thina sithi abantu bakithi ababulawayo bonke emathebelenti ngayo bakubona lokhu bengayi khona kwiselebration leyi, ngoba uyaselebretwa umuntu ebulele izihlobo zeni lisetshenziswa lifana labantu ababe bengacabangi. Abantu ake sitshintsheni ingqondo abantu bemathebelenti.
Umongameli wemthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo yena uthi balokudana okukhulu ekhuthaza abantu ukuthi bangayi kulo mcimbi.
Ibandla lemthwakazi Republic Party alithokozi ngokuzwa umbiko wokuthi iZANU PF izoselebrate ilanga lokuzalwa kukaRobert Mugabe mhlaka 21 February eMatopo, okuyindawo e-Andamans South Province lapho umbhuqazwe owabulala kakhulu khona abantu bakithi bejikelwa endaweni yeBhalakwe.
UMnumzana Zenzele Ndebele, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi abezanu PF benza ngabomo ukwenzela idili leli eBhalakwe ethi ukuhlukuluza abantu ebathunuka izilonda zokubulawelwa izihlobo ethi inhlamba enkulu.
Ubonani ubaba uPresident Mugabe wenza ngabomu ukuthi idili lakhe ele birthday lenziwe eMatopo, ngoba uzananzela ukuthi eMatopo ke duze lalapho abazayenzela khona idili lakho labo ele birthday kaMugabe le 93 years kule Bhalakwe camp lapho okwabulawa khona abantu abaningi kakhulu ngesikhathi seground.
UMnumzana Samuel Khumalo webandla le-MDCT uthi okwenziwe ngumongameli kulihlazo njalo kuveza ukuba lokhe ele ngqondo yokufuna ukubulala.
Kona bona laba abantu abayiba bayenza amavenyu akhona nxa ngikukhangela ungani kuleyo inhloso yabo abalayo, ngoba yona into yakhona kayikhwabitheki, ikakhulu ukhangela ukuthi indawo leyo abafuna ukwenza kiyo kufe abantu abaningi.
UMabhalane wenhlanganiso yebhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo yena uthi kulusizi ukuthi umuntu angakhetha ukuyagida phezu kwamangcwaba awadalayo ethi ngabe uthatha imali yomcimbi lo ayefundisa intandane zabantwana babantu ababulalayo.
Kulusizi ukuthi umuntu ahambe egida lapho okulamangcwaba khona, ikakhulu amangcwaba abangelwe nguye. Besingakukhangelelanga ukuthi yena lobaba ngelanga lakhe ahambe eBhalakwe, ngoba eBhalakwe indawo lapho kugcwele khona amangcwaba abantu ofundisa abantwana into embi.
iBhalakwe indawo edume ngamangcwaba abantu ababulawa ngabaphoselwa emgodini owawusenjiwa igolide, abanye baphoselwa bagqitshelwa bephila ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi, njalo uZulu sewaze wayihaya ngengoma ngoba ihlala isemlonyeni wabo. Okudanisa iningi elidabuka ezigabeni zeMandebeleni laseNkabazwe yikuthi uMongameli Mugabe akazake axolise ngalesi siga asenzayo sokuthuma ibutho lakhe ukuyabulala abantu ecathange lokuthi wayejonge ukubulala abahlamuki. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.